Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu umhla ka 15 Ntulikazi 2020 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Into yakhona vele khanya ngani ifihlakele abafuni ukuthi kwazakala ukuthi bangaki abantu ababanjiweyo. Sinje so lathi silokhu esitesta, sithambile sathi siyatesta namhlanje mina. Kube kuthiwa khona sebevalile kumbe sebedingasazi. So bazawutesta, azasitesta kusasa.
Inani lasebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe seledlule inkulungwane eyodwa. 1064 phakathi kwaleli nani sokuleli phezulu labongi abasafundela umsebenzi.
Lokhu okuthiweyo nguhulumende ukuthi isikolo zingavulwa siya kuyamukela kakhulu, kodwa iso into esimangalisa kakhulu ngoba kade sikhuluma ngakho from kudala. Sokumele sithathe isikhathi lesi silungise i-issue ye-remote learning ukuthi abantwana bengafunda njani basezindlini.
Abenhlanganiso ezimela ababalisi kanye labazali bamukele ngenjabulo isinqumo sikahulumende sokumisa ukuvulwa kwezikolo mhla ka 28 Ntulikazi ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Uhulumende weMelika usededele emuva kusiqondiso sakhe sokubamba ngamandla izifundi zemakolishini ezivela kwamanye amazwe ukubuyela emazweni azo nxa amakolishi azo eqhuba izifundo zebulenjini kuphela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umntwana olethwe esibhedlela ngomgqibelo eqiniswa luqhuqho lwe-pneumonia ubikwa engomunye asebethethwe ligciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Lo mntwana uhle waba ngumuntu wakuqala obulewe yileli gciwane esabelweni seMatabeleland South. Kwakhuphula asebethethwe yi-COVID-19 elizweni jikelele laya kwaba ngamashumi amabili 20. Ekutshoneni kwelanga langolwesibili inani labakade besebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe beselisedlula inkulungwane eyodwa 1064. Leli nani lengezwe ngabantu abangamashumi amathathu 30 abatholakale bele gciwane leli. Asebesinde kulumkhuhlane lokhu bengamakhulu edlula kancane amathathu 343, kuthi inani lasebehloliwe kubana bale COVID-19 lobahatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisitshiyagalolunye 93248. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilishumi lantathu 13.5 million, kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisithupha 582,323. Abasinde kuwo beyizigidi phose eziyisitshiyagalombili 7.8 million, kubika abanhlanganiso eyeworldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe bele gciwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 625,702, labulala inkulungwane phose ezilishumi lane 13,797, kwasinda inkulungwane ezingamakhulu edlula amathathu 316,735, kubika abenhlanganiso e-African Union. Ngokunjalo nje kule nani eliphezulu labasafundela umsebenzi wokuba ngabongi abezibhedlela zakoBulawayo asebebanjwe bele gciwane le-COVID-19. Iningi labafundi laba likhala ngokuthi impilo zabo sezisengozini ngoba behlangana lezigulane nsuku zonke bengelampahla eneleyo ukuzivikela. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abongi kanye lezinye izisebenzi zempilakahle lokhe bephakathi kokukhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi kanye lokuswelakala kwempahla yokuzivikela. Lokhu sekwenze ukuthi abongi abasafundela umsebenzi kanye lalabo abangavunyelwa ukukhalala umsebenzi bathwale nzima ngokonga izigulane esibhedlela. Umnumzana Love Momoyo, omunye wabongi, uthi inani labantu ababanjwe igcikwane abalazi ngoba yonke into yenziwa ngudlu.
Results akhona aphuzile ukuba yaza uya nge-Saturday batshele abanye bethu bona ukuthi bengaphume ezinye emarumini nawo. So abaphuma ngemarumini ngeSaturday. Kodwa ke ama-results abuyileyo abuye kuphela abantu abapositive. Ukuba njalo ngu-4. Then ngelanga elilandelayo basebe bamba abanye ababili. So into yakhona ama-results zonke ephuma mbijana mbijana. Abanye ama-results akhona aphumile lamuhla kodwa ngabalutshana abakasitsheli ukuthi bangaka abantu bakho. Into yakhona vele khanye nganifihlakele abafuni ukuthi kwazakala ukuthi bangaka abantu ababanjiweyo. Sinje so lathi silokhu sitesta. Sithambile sathi siyatesta namhlanje mina. Kube kuthiwa khona khona sebevalile kumbe sebediniwa sazi. So bazawutesta azasitesta kusasa. So kunje khathesi silindele ukuthi sizwe ukuthi bayasitesta sikhathi bani kusasa.
Umnumzana Talent Ncube oyisisebenzi sempilo uthi ukuhlolwa kwakhona ngani kulenketha bechabi ngoba balutshwane asebehloliwe.
Khathesi into esefuna ukuyenza vele ukuthi behle betheste wonke ama-students ngoba vele khathesi sosinje sonke akuwu-live noyi-1 esingathi kakho exposed. Abantu laba sihlala labo lapha sisidla sonke sisebenzisa ama-toilet 1 kodwa-ke nxa ungakhela khathesi ukuthi batheste babalutshwane ngenxa yokuthi kwakule patient eyayifile ibulawa yi-corona lapha esibhedlela. So kungani yinto yabantu abalutshwane kodwa vele akulam student osefu lapha sonke sisengozini lokuthi vele kungathiwa i-1 wethu ubanjiwe kufanele ukuthi sibanjwe sonke.
Unkosikazi Lethu Buhle Nyoni ongudadewabo womunye wabafundi ababanjwe igcikwane uthi lokhu ngani kwenziwe ngabomo ngoba abongi abaningi bengabuyi emsebenzini.
Umkhuhlane lo ukhona njalo awukhethi muntu kodwa mina ngisuka ngibe lokudana ngoba abantu esikhuluma ngabo ngabasafunda ukuthi wayibona befuqelwa ukuthi baye emawadini lapho abanye bengabuyi emsebenzini. Lokhu kubi kodwa besicela ukuthi uhulumende akukhangelisise. Enye igeneration yabe isiphelile lalapha abasiwa khona siyezwa ukuthi kuthiwa akula kudla. Lokhu kungokunye okuzaceda abantu akulungisiswe kumbe honest babele yabo indawo ukuze kukhanye ukuthi they are essential workers.
Uphenyo olwenziwe yi-Studio 7 luveze ukuba labo abagulayo sebesusiwe ezindlini zabo esibhedlela sempilo basiwa elangeni lapho okuhlala abantu abalomkhuhlane we-COVID-19. Umqondisi wesibhedlela sempilo uDokotela Solwayo Ngwenya wenqabe ukuphendula imibuzo ye-Studio 7 mayelana lesiphatho esinikezwa abongi abasafundela umsebenzi asebegula. Ngimele i-Studio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso ezimela ababalisi kanye labazali bamukele ngenjabulo enkulu isinqumo sikahulumende sokumisa ukuvulwa kwezikolo mhlaka 28 Ntulikazi lonyaka ngenxa yokuqansa kwenani lababanjwe bele COVID-19. Lokhu kuza ngesikhathi uhulumende esethe usezaqinisa njalo iziqondiso ze-lockdown ngenxa yokuqonga kwenani labantu asebetholakala beligciwane leli elizweni. Umlandolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izolo ntambama idale labaphathi ndaba bakahulumende lecabinet lethule umbiko othi ngenxa yesiqubu sokumemetheka lokuthelelwana kwi-coronavirus eZimbabwe, izikolo sizake zime ukuvulwa ngoNtulikazi njengalokho besekuhleliwe. Umongameli wenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, uthi kuyajabulisa ukuba izikolo kazisavulwa linyanga.
Indeed, the government was able to succumb to our pressure and defer the opening.
Uhulumende ulalela izifiso zethu ezokuba isikolo zingavulwa. Loba nje sijabulela lesi sinqumo, sitshela uhulumende ukuba athenge konke okufunakalayo ukuze abantu bavikeleke umkhuhlane we-coronavirus. Sifuna ukuba nxa isikolo sezivulwa senelise ukuhlola abantwana bonke.
Lokhu kugcizelwe isikhulumeli senye njalo inhlanganiso yababalisi Amalgamated Road Teachers Union of Zimbabwe ATUS, umnumzana Nation Mutsitirwa.
Lokhu okuthiweyo nguhulumende ukuthi isikolo zingavulwa siyakuyamukela kakhulu, kodwa iso into esimangalisa kakhulu ngoba kade sikhuluma ngakho from kudala ukuthi isikolo akumelanga zivulwe nxa kungakabi safe esikolweni. So kumele sithathe isikhathi lesi silungise i-ishu ye-remote learning ukuthi abantwana bengafunda njani basezindlini. Siyenze futhi rethink i-content esiyifundisa esikolweni ngoba abantwana abaningi bayakwanisa ukuqeda isikolo kodwa i-content esibafundisayo kaiba prepare ukuthi bona basisebenzele.
Omunye umzali wemzini weRand Park 1 umnumzana Tafaso Chikandiwa uthi sokumele kube lendlela zokuba abantwana bathole usizo ukuze bangalibali izifundo zabo.
Mina ngibona kuyinto eqoqekileyo sibili ukuthi uhulumende wethu ayenze ukuthi izikolo zingavula ukuze abantwana bethu labo bengatholakali bephambaniswa kumbe labo bebanjwa yi-corona leyo. Kodwa esikucelayo futhi kuhulumeni ngokuthi njengoba senza ukuthi abantwana bengahambi ezikolo, kuyini angakuyenza ukuze abantwana laba behlale bephathekile ngomsebenzi wesikolo? Abanye begcine sebesiba izidakwa ngoba nxa yokuthi basebeswele into zokuyenza. So lapho sicela uhulumende sibili asincedise.
Umzali unkosikazi Michelle Dlamini uthi isinqumo esethu nguhulumende sizavikela abantwana.
Ngesizathu sokuthi ama-cases sizwa kuthiwa sedlule i-1,000. Izikolo zathi zivalwa abantwana behlala phansi lababalisi kwakule number encane kakhulu engadluli 5. Kodwa kathesi besokuthiwa bavule khona sokule ma-cases amore than 1,000 okuyinto ekadimangalisa kakhulu. So nginanza ukuthi abantwana abanye babesema-boarding schools bavela kuma-provinces atshiyeneyo bazabuya lawona umkhuhlane bahlangane uphinde umemetheke ungenela ku-community. Nxa kusenza uhulumende ngabe izikolo lezo yaziposti bona kuze kufike uSeptemba.
Ukumisa kokuvula kwezikolo kuza ngesikhathi inhlanganiso ezimele ababalisi sezikhwezwe emthethwandaba waphezulu ewe High Court udaba lokuba zifuna uhulumende ame ukuvula izikolo nxa inganikanga ababalisi lezifundo okudingakalayo ukuzivikela ukuthelelana i-COVID-19. Abaningi besebedaniswa yikuba abantwana abaloba imhloliso kanhlangula baqhubekela phambili kungelani lokuba umkhuhlane lo usumemetheka ngesiqubu esikhulu eZimbabwe okwethusayo. Iningi laba kade betholakala belegcikwane leli bekuyilabo abavela phandle kwelizwe abaphindela ekhaya, kodwa kumaviki amabili edluleyo ilizwe libone ukuqanza kwenani lalabo abangazange baphume elizweni. Embikweni owethulwe ngemva komhlangano wedayele ekhabhinethi, uhulumende uveze ukuba ngaphandle kokumisa ukuvula kwezikolo usazaqinisa iziqondiso ze-lockdown ngoba ukuyekethisa lokuvula kwezinye indawo kungabe kuyikho sokubangela ukuqanza kwenani labantu asebetholakala bele-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19 ngesikhathi inani lasebetholakala beligciwane leli liqansa eZimbabwe lakwamanye amazwe omhlaba okugoqela kwele-South Africa naseMelika. Kodwa likhumbule zihlobo, alenelisi ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela sisemakhaya ngenxa yaleli gciwane. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umanyano obona ngezempilakahle emhlabeni jikelele oweWorld Health Organization uthi kufanele kusetshenzwe igadalala ukuthi abantwana beqhubeke behlatshwa amajekiseni okwenqabela imikhuhlane etshiyeneyo. Njengoba uphenyo elwenzileyo lukhomba ukuthi inani lawo selehlile ngesikhathi igcikwane le-COVID-19 limemetheka. Isithombe somuntu otshengiselayo esola ukuhlukuluzwa kwabantu abansundu oyinhlanganiso ye-Black Lives Matter sakhiwe eNgilandi ebusuku ngolwesithathu endaweni yaleso esasitshengisa umlungu weBhilithani wayethenga njalo ethengisa izigqili ezimnyama ama-slaves kudala esidilizwe ngenyanga edluleyo.
Izifundi ezidabuka kwamanye amazwe ezigoqela ezeZimbabwe ezisemakolishini aweMelika sezibeke iphika phansi ngemva kokuba uhulumende walelo lizwe esedidele emuva kwisiqondiso sakhe esiphathelane lazo. Isiqondiso sabohlangothi lwendaba zabokuzwa olwe-US Immigration Customs and Enforcement Agency besizabamba ngamandla abokuza ukubuyela emazweni abo nxa amakolishi abakuwo elezifundo zasebulenjini kuphela. UMichael Obe weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezomthetho odabuka kweleZimbabwe unkosazana Messija Mgwesha ngalolu daba.
Kade ukhulunywe iviki ephelileyo ukuthi abafundi abavela kwamanye amazwe kumele babuyele lapho abavela khona nxa bengakusuze bekwanisa ukuthi bahambe eklasini in person. Into yakhona ibivele ingalunganga and ibizaphazamisa abafundi kakhulu. So sithabe kakhulu ukubona ukuthi batshintshile and yinto obekumele bayitshintshe ngoba bekuvele kuyinto engalunganga.
Sike saxoxa labanye abasakhulayo besithi ama-college abo babezama lokho okuthiwa ngesiNgisi ama-hybrid classes, ukuthi amanye ama-class uyamathatha kusebenziswa ubulembu obe-internet, amanye vele uyangena eklasini ama-in-person classes. Ubona ngani ama-college lapha kwele melikazi aqhubekela phambili bezama ukwenza ama-hybrid classes na?
Izikolo lezi bezizama ukunceda laba bantu abavela kwamanye amazwe ukuthi bakwanise ukuthi babuye baqhubeke nezifundo zabo. Yikho bese betshintsha besithi bazayenza ama-hybrid classes. Kodwa khathesi ngoba sokutshintshiwe sebekwanisa ukuthi bayenza ama-classes abo nge-internet, izikolo zizathatha leli thuba ziqhubeke ukuthi i-term yonke ama-class wonke azabe ku-internet. Yinto ezamnekahle ukuthi ngibasave.
Siyabona ngesikhathi esiningi inhlawulo yabantu abaqhuba izifundo zabo kusetshenziswa i-internet iphansi kakhulu singaqhathanisa nalabo kumele bayenze ama-in-person classes. Njengoba ithuba likhona lokuthi ama-college amaningi lapha kwele Melika azaqala ukuqhuba izifundo zabo kusebenziswa ubulembu njengendlela yokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus, ubona ngani inhlawulo layo for ama-international students layo izaqansa na?
Inhlawulo yama-international students izayehla ngoba nxa ufunda uthatha ama-classes ku-internet inhlawulo yakhona incane ukudlula nxa uzayo ulama in-person classes. Ubona ama-international students usually babhadala imali ephezulu ukwedlula ama-students avela lapha. Ama-international students azaqhubeka ebhadala imali eningi ukudlula laba abavela lapha, kodwa izabe isinilutshwane than besahamba befunde eklasini behamba in-person.
Kulesi sikhathi ilizwe elemelika lalo lilokhe lilwisana ngalo mkhuhlane we-coronavirus. Kulabanye ababe kumele baqale izifundo zabo kwelemelika ngesemester le ezayo ngo-August, bazathola na ithuba lokubuya lapha kwelemelika uzoqala izifundo zabo?
Lokhu jinja sikwazi sibili ukuthi kuza kwenzakalani, kodwa ngokubona kwami ukuthi khathesi abakafili e-America balokhe bephandle kwelizwe, ngokubona kwami ambonthi bazakwanisa ukuqalisa izifundo zabo lonyaka ngoba oqala ama-embassy lokhu evaliwe bapha ama-appointment kuphela nxa into yakho yi-emergency. So lokuthola i-visa kuzavela khona ngoba ama-embassy avaliwe. So and isikolo sivula khathesi sivula ngenyanga le ebuyayo, and futhi ama-international students wona ebevele engavunyezwa ukuthatha ama-courses online. So khathesi ukuthi umuntu asuke evela phandle kwelizwe avunyelwe ukuthi abuye besazi ukuthi ubuya ezothatha ama-classes akhe ku-internet, ngokubona kwami kuzahlupha. Ngibona ngani ithuba leli ngelabantu abavele sebekhona apha abafundayo, abafundi abavela kwamanye amazwe abasebevele sebekhona apha phakathi kwe-Melika.
Bengicela ukuthi uphose lamazwi okugcina.
Into engayitsho ukuthi especially laba abafundayo ukuthi okwakhathesi kumele ulandele nje imithetho yonale ozatshelwa isikolo sakho, uqhubeke ngama-classes akho, umake sure ukuthi ulokhu usathatha ama-credits nalawa abawafunayo. Nxa ukhosi yakho yi-undergrad uthatha 12 credits, nxa ikhosi yakho i-graduate uthathe 9 credits, umake sure ukuthi uyalandela imithetho yakho yonke ukwenzela ukuthi ungaphazamisa i-status sakho.
UNkosazana Mercy Jangwesha yingcwethi kwezomthetho. Limuzwe ixoxa lapho lo Mike Hobe we-Studio 7 ecingweni eseDurham kwele North Carolina khonapha eMelika. Ukubulawa kweZimbabwe kwele Botswana ezandleni zamasosha akulelo lizwe sekuchiye iningi libambe owangaphansi ngalesi sehlakalo. Ngeviki edluleyo amasosha akwele Botswana adubule abathathu beZimbabwe abangene kulelo lizwe okungekho emthethweni, okuchiye oyedwa elahlekelwe ngumphefumulo. Intatheli zindaba ye-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Uhulumende weBotswana ukhiphe umbiko phezu kwalesi sehlakalo esithi abathathu laba kade bezama ukungena kulelo lizwe ongekho emthethweni badutshulwe. Umbiko lo uthi amasosha ahlane labathathu beseqa umncele endaweni yeShalimpo ngempumalanga kwezwe. Bamikwa bedutshulwe lapho bezama ukubalekela amasosha. Amasosha athi asebenzise inhlamvu ezibuthakathaka amarabha bullets okujiye abathathu laba belimele kakubi. Omunye walahlekelwa umphefumulo efika esibhedlela. Lokhu kuthukuthelise abanye okugoqela lenkokheli yeZimbabwe abakhala ngokuthi abeZimbabwe bayahlukunyezwa kwele Botswana. I-ofisi yomeli weZimbabwe kwele Botswana ithi iyakwazi ngokudutshulwa kwabathathu laba, kodwa ayikakhulumisani lo hulumende walelo lizwe phezu kwalolu daba. Abe zimbabukele Botswana abafana lomnzana Mthabisi Dube bathi kuyamangalisa ukuthi kungani amasosha ekhetha ukudubula umuntu oyeqa umncele.
Kuyethusa ukuthi amasosha angasebenzisa umbhobho wemuntu ongaphathanga lutho. Sithemba ukuthi lokhu kuzakhangelisiswa inkokheli yamazwe omabili. Akuzwisiseki ngoba kuhlala kulabantu abayeqa umncele, kungani bekhethe ukubadubula.
Omunye owezimbabwe mnumzana Nkazi Mulo Ndlovu uthi kuyasolisa ukuthi umuntu angabhubha ngemva kokudutshulwa nge-rubber bullet.
Kuyasolisa ukuthi i-rubber bullet yiyo engabe imbulele. Kungabe kusetshenziswa ama-life bullets. Indawo yakhona ihlangane, njalo uzibuza ukuthi kuqale nini ukuthi abangena elizweni ongekho emthethweni bayadutshulwa.
Ekuqhamukeni komkhuhlane we-COVID-19 ekuqaliseni komnyaka, eleBotswana lavele latsho ukuthi lizaqinisa imizamo yokunqabela ukungena kwabantu elizweni ongekho emthethweni. Lokhu kugoqela ukwengeza inani lamasosha alinda emngceleni phakathi kweBotswana leZimbabwe. Kule nani eliphezulu labeZimbabwe elingena kweleBotswana ongekho emthethweni. Inombolo ezisanda kwethulwa nguhulumende wakweleBotswana ziveza ukuthi kulabedlula inkulungwane ezingamachumi ayisithupha i-60,000 abeZimbabwe abangena eBotswana ongekho emthethweni phakathi komnyaka ka-2016 lalo nyaka. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kweleBotswana.
Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Elimalawi selize laba lomongameli ogcotshwe okusemthethweni ngemva kwenyanga ezilithumi lantathu kulungiswa loludaba. Ngenyanga kaNhlangula mhlazi ku-23 umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Lazarus Chakwera wanqoba kukhetho lwesibili. Owayengumongameli umnumzana Peter Mutharika ngamavoti ayisilinganiso esingamachumi amahlanu lasitshiyagalombili 58%. Ukhetho lwakuqala lwenziwa ngenyanga kaNkwenkwezi ngomnyaka ka-2019 lapho uMtharika athi unqobe ngesilinganiso esincane. Kodwa uChikwera owayenguye owayelandela uMtharika kukhetho walandula impumela esithi bekulokucilebezela wasesiya emthethwandaba weConstitutional Court. Umthethwandaba lo wathola kulobufakazi bokuqilibezela wanquma ukuba kwenziwe olunye njalo ukhetho. Elimalawi ngelesibili kuphela kuzwekazi le-Afrika ukugenqula impumela yokhetho phezu kokungaqutshwa kahle kulandela eleKenya ngomnyaka ka-2017. Unobhala wona ngezenzakala elizweni leMelika umnumzana Mike Pompeo uveze ukuthokoza ngokulandela umthetho okwenziwe kukhetho lokudinga umongameli weMalawi.
The people of Malawi elected Lazarus Chakwera as their next president.
Abantu beMalawi bakhetha uLazarus Chakwera njengomkhokheli wabo ngokwesibili ukuba umthethwandaba ugenqule impumela ngokungaqutshwa kuhle kukhetho kuzwekazi lwe-Afrika, njalo ngokwakuqala ukuba ukhetho lwesibili lukhethe umongameli webandla eliphikisayo. Umongameli Chakwera uthi unqoba kwakhe isibonelo somthetho lentando kaZulu. Embikweni wakhe wokugcotshwa uthembise uzifaka phansi komthetho. Lokhu kusho ukuthi njengokufunwa ngumthetho ngizaveza inotho yami minyaka yonke ngiye edalele parliamente ukuyaphendula imibuzo yokuthi ngibusa njani. Ngizethulela idaleleli amacebo okwehlisa amandla kamongameli. Ngiphe amandla ingatsha zikahulumende okubalisa idalele parliamente logatsha lwe-anti-corruption Bureau. Leli lithuba lokuba eMalawi lisebenzele ikusasa ecacileyo elohulumende kantwandu kaZulu lenkululeko.
Lolo ke bekuludaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa aziboni ngaso linye ngokutshengisela uqoqwa ngabenhlanganiso ezizimeleyo mhlaka 31 Ntulikazi. Abenhlanganiso lezi bakhuthaza uZulu ukubana angene ezitaladeni etshengisela ikhonona kuhulumende ngokonakala kwesimo somnotho lesombusazwe kubangelwa ikakhulu yinkohlakalo. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eJohannesburg kwele South Africa.
Kutshengisela lokhu okuqoqoza inhlanganiso zikaZulu eZimbabwe sekulethe kwehlukana phakathi kwezalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Labo abasekela kutshengisela lokhu bathi uhulumende weZANU-PF leziphatha amandla zakhe yibo ababangele ukubhidlika komnotho lenhlalo kaZulu. Ngakho kuhle mhla ka 31 Ntulikazi batshelwe ukuthi abaphume baphele. Abangavumiyo bathi kudala kutshengiselwa kodwa akukaze kube lempumela ebambekayo. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Nkosinathi Ncube uthi usekela kakhulu ukutshengisela lokhu ngoba yikho okuzakhombisa iZANU-PF ukuthi ayisafuneki embusweni.
Akuna mithi ezibhedlela uhulumende engayakhona ukuhaholisa amanesi, kaholisa ama-teachers, kaholisa zonke ama-civil servants ubhizi ngokusebenza imilitary ukuthi aqhubeke ekuphawa. So isibhedlela esingasifisa kakhulu ukuthi ngasiyenzakala siphumelele ukwenzela ukuthi mhlawumbe uhulumende weZANU-PF aphume embusweni bese kusiba lohulumende omusha ozayinkluda amaZimbabwens wonke, ozaphinda uhloniphe ilungelo loluntu, attract investment from all over the world.
Le yinto egcizelelwa yintsha ebandla le-MDC Alliance unkosazana Loveness Godora, yena othi baphethwe njengezichaka emazweni nje kungenxa yomonakalo owadalwa nguhulumende weZANU-PF elizweni.
Scattle of being ama foreigners basithatha njengedoti isikhathi sonke, basibiza amakhwerekhwere lapho siyahlukumezwa isikhathi sonke, sifuna ukubuyela ekhaya kuphela, sizophila kanjani kungela msebenzi? Even izinto abazali bethu basafa, igrosari yajula, i-government leyo ayicabangile abantu, maybe after yemarch kuzoba ngetshentshi.
Kodwa-ke isikhulumeli sebandla lezombusazwe elisanda kubunjwa ele The Patriotic Front uMnumzana Mxolisi Ncube uthi bona njengebandla abazukuba ingxenye yalokhu kutshengisela lobanje benganqabeli amalunga abo afuna ukuphatheka. Uthi mbali yeZimbabwe ikhombisa sobala ukuthi ukutshengisela akukaze kube lempumela enhle kodwa kuphetha ngezililo.
Asitsho ukuthi abantu kabangabhikishi kodwa sithi thina akube ukubhikisha uzathi nxa sokuphelile umuntu obebhikisha asuke elenzuzo. Kungakho ukubhikisha thina esithi sifuna ukukwenza ukubhikisha kokwakha amabhilidi lapho kungela amabhilidi khona, ukubhikisha kokwakha izikolo lapho ezingekho khona, ukubhikisha kokugebha amadamu lemigodi lapho okungela amanzi khona, hathi ukubhikisha kokungena ezitaradeni abantu bethwale amaplacards bajikijele bathuke bacula izingoma qede babuye lezindlini, abanye babotshwe, abanye bachayo, abanye babulawe.
UMnumzana Nkululeko Mathe yena okholwa ukuthi ilizwe kufanele lidatshulwe phakathi umthwakazi azibuse, uthi labo abafaka iZANU-PF esihlalweni kabazikhuphele yona bona.
Kanti kunganjani ukuthi bona bezikhuphele iZANU yabo? Umthwakazi bathi befaka iZANU, umthwakazi obhizi usifa lapha bewubulala ngegugurawundi. Bona lesi sikhathi babezifakela iZANU sibahlula njani nje ukuthi bayikhuphe njengokuba bayifaka kwabo? Bangazifaka bafisa ukuzifaka kodwa hhayi. Angiboni mina kube thina siyabhizi nje thina bathwakazi nge-restoration ofuna ukuthi isithathe ilizwe lethu labokhokho bethu sizibuse thina. Labana nabo bezibuse ngombuso wabo.
Usenjalo isizalwane seZimbabwe unkosazana Vuyani Hlazo uthi baphakathi kwesaba okukhulu kwele South Africa ngenani elikhulu lalabo asebebanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus.
Bonisa ukuthi kusasekhatshana lapho esiyakhona. Njalo akakho umuntu oselethemba ukuthi kuzabuye kulunge futhi. Njengesizalwane saseZimbabwe silapha ngisizwa nisesaba ukuthi sizaphelelaphi, kuzayenzakala ningathi ngalesi sikhathi esibe kangaka.
Sebebanga izinkulungwane ezingamakhulu amathathu close to 300,000 asebebanjwe ileli gciwane, kanti sebesedlula izinkulungwane ezine over 4,000 asebefile. Mesitulo 7 Johannesburg kule South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Isikhathi sethu asavumi ukuba siqhubekele phambili kodwa singeke ehlukani izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela. Abenhlanganiso ezimela ababalisi kanye labazali bamukele ngenjabulo isinqumo sikahulumende sokumisa ukuvulwa kwezikolo mhla ka-28 Ntulikazi lonyaka ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Siluqhubeka lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30.